baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 kumabasa 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sinanzela ukuthi khonapho ingxenye sokuzaba lobunzinyana lokuhlukuluzana phakathi kwalaba bantu abalendlozi lalaba bantu abarendileyo.
Uhulumende uthi akulamuntu omele axotshwe endlini phezu kokwehluleka ukubhadala irenti ingozi yomkhuhlane we-coronavirus ize idlule.
Ngamatopi nje la ayenziwa ngumawo yinto nje esiyivukayo nje sizibuza ukuthi sibona i-desperation ukwabona lokhana okuthiwa ngama-last kicks of a diagnosis ngesilungu.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khube sezixotshile kuleli bandla njalo uthi nguye osengumongameli. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amathathu lambili. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amahlanu 453 abahlolwe umkhuhlane lo izolo akekho ofunyanwe elawo. Luthi njalo asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Asebehloliwe elizweni lonke jikelele sebephezu kwenkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7287. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 216,857 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.1 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,566 wabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu aphezu kancane kwamane 1469. Uhulumende uthi akulamuntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti kuqala linyanga ilizwe lize liyevulwa sokwedlule ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Isinqumo lesi sithethwe lidale labaphathintambo elekhabhinethi izolo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe ikhabhinethi inqume njalo ukuthi abaloja endaweni zamabhizimusi labo kabamelanga baxotshwe. Uthi amarenti azabhadalwa ilizwe selivuliwe uzulu sebuyelile emsebenzini. UMangwana uthi lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokubhadalwa irenti egcweleyo egoqela eyesikhathi sokuvalwa kwelizwe kabalalungelo lokuhlawulisa uzulu irenti isizele. Isinqumo lesi siza ngesikhathi abanye abanikazi bezindlu bebikwa sebeqalisile ukuxotsha amaloja. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sibona ungathi kungaba njalo kuba lohlupho oluthile ukuthi kambe nxa umuntu engasabhadalanga sithi thina i-lockdown iqede phose i-6 manje kuseya phezulu bese kuthiwa lo muntu kaqhubeke ebhadala imali ezingana ngemva kwalo le rent yaleyo nyanga. Umbuzo uhambe ukuthi abantu bazawanelisa yini bela makhampani abazosayina lokho ngoba sinanzelele ukuthi imali yakubona bayeza beyethatha ngoba bakathatha abaningi nxa bengabhadali baya bengenza i-business. So leyo mali akusaqedakali lizavela khona kuyatshengisa ukuthi kunzima kodwa sesizwa njalo futhi inkulumo yakho nizibuye ijika futhi khona beduze ukuthi abantu bakabame ngalokho ukubhadala la ma-landlords lawo akathule ngokubuza irent kulezi gaba ezimbili lapho esizilanzelelayo. Okokuqala, bakhona u-landlord vele eZimbabwe siyananzela ukuthi kulilizwe eligcwele abantu abangasebenziyo abanengama-informal traders. Uzananzela ukuthi silabo abantu abangama-landlords abangasebenziyo impilo yabo ukuze baziqhubeke bephila nebesidla lemuli zabo. Imali leyo bayithola khonapho emarentini. Sinanzela ukuthi khona apho ingxenye sokuzaba lokunzinyana lokuhlukuluzana phose phakathi kwalaba bantu ama-landlords lalaba bantu abarentileyo. U-landlord eselohlupho lokuthi kambe nxa laba bantu sokuthiwa bahlale bangabhadali lami ngababuzi leyo mali izavelanga sesibona uhlupho. Sesela ngapha kuma-commercial siyananzela futhi ngapha kuma-commercial states bakhona abantu abayekela ukuran i-business banika abantu i-business sabo ukuthi ibancethe ukuthi badle khonapha. Pho umbuzo omkhulu ukuthi khonoku sibona thina njengezakhamizi ukuthi pho sekuzakhoza ingxabano phakathi kwama-landlords ama-tenants.
Ingxabano elikhuluma ngayo le ingavikelwa njani?
Aluba uhulumende kube nguhulumende esikubona kusenziwa kwamanye amazwe ngenxa yale i-disaster yomkhuhlane ositshayileyo. Sinanzela amanye amazwe ukuthi bathi kona hatshi bo bayancedisa abantu babo ukuthi babanike imali baphile. Uhulumende ingxenye ukuze le ingxabano ingabi khona thina njengebulawa progressive association thina uhulumende kangenele ancedise kulezo zigaba ezinjalo. Yena kube nguye onika abantu imali ngoba phela indaba le eyalo mkhuhlane otshaya umhlaba wonke watshaya leZimbabwe abantu abazidingelanga kodwa badinga ukuthi baqhubeke bephila. So uhulumende sowumlando wokuthi adinge imali ancedise abantu kakhesi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa esephe asebekhulile koBulawayo abedlula amakhulu amathathu. Uncedo lwempuphu esithi le yindlela yakhe yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe osokubangele ukuthi abantu abaningi bahlaselwe yindlala. Isikhulumeli se-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi abathole usizo lolu bahlala emalokitshini ayisishiyangalombili.
Umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi nxa kunikezwe ulutho kukhethwe ukuthi umuntu ngwebandla liphi. So wonke usikhulile ubeqhutshelwa impuphu yakhe.
Ubona njani umumo okhona elizweni ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende uthi uzaphathisa amabhizimusi amancane? Ubona ungani kuzaphathisa na umnotho welizwe?
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo ngezwa sokuthiwa ufuna ukuphathiswa obusiness amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshele imali abafana abelunga lezanu PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhubo wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister ukuthi baletha yona le i-program, baletha umbiko wokuthi sokuqhutshelwa ama-youth imali. Ama-youth alapha koBulawayo a-apply kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto eyokubhayizisa abantu, eyokuvala abantu amehlo, ukuqhutshela abantu beHarare. Uzakhumbula futhi Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal, wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu lengulube ezindaweni zeMashi Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu. Babona vele kuligceke vele lingelalutho. Kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khona pha. So hayi, lokhu kuvamekile, siyakwazi. Omnangagwa siyabazi.
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli se-MDC kobulawayo. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Unobhala jikelele webandla le-MDC umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khuphe sezixotshile kuleli bandla ngokugijimela ukwamukela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi nguye owayemele abe ngumkhokheli we-MDC ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hathi umnumzana Nelson Chamisa. Ngokunjalo uNyikazino utshele inkundla ye-Open Parli ukuthi nguye osengumongameli waleli bandla. Wothi njalo selobele iziphathamandla zedale lephalamende kanye lezekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ezazisa ukuthi ibandla le-MDC kalisoze lilandele isinqumo se-Supreme Court ngoba ingelamandla ukulitshela ukuthi kumele likhokhelwe ngubani. Kodwa isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khaliphani Phukeni uthi uNyikazino uyaziphuphela.
UNyikazino amandla aclaim ukuthi ulawo, o iposition aclaim ukuthi unayo, ayikho leyo position. Ikhodi yathi umama uKhuphe ungu-acting president ngendlela yokuthi ngiyosucceede ngokusemthethweni ubaba uTsvangirai. Mina ke angise isikhulumi njengoba kwakwenzekele kobulawayo lapho uNyikazino akhethwa khona ukuba ngu-SG. Mina sengu-national executive member nje. Ngasala phela ngiyisikhulumi sikamama uMakhuphe not esomhlangano. So hayi, uNyikazino ayiso SG, akula le party le akhuluma ngayo ayikho ngoba yena ukhuluma ngeparty yafonywa ngo-2018, akukho party yafonywa ngo-2018. Ngo-2018 sasenze extraordinary congress. I-extraordinary congress nale umthetho osuthe it's illegal. In other words, it's null and void. Akufana nento engayenzekanga nje.
Kuyini pho aza kwenza uMakhuphe?
Akula lutho uDr. Khuphe azolwenza. Inganekane nje le ngamatopi nje la ayenziwa ngumawo. Akusole lento nje okuthiwa yi-news. Akukhona i-news nje. Yinto nje esiyivukayo nje sizibuza ukuthi sibona i-desperation ukwabona lokhana okuthiwa ngama-last kicks of a dying horse ngesilungu. Siyabaza abasemuva kwentwena le abaye babanikeza umawo imali yokuthi besenza ama-headlines nalawa nje angamsizi lutho, kodwa haya konke into umama azoyenza ngoba vela ukho lutho lukhona la.
Kulodaba lwemali ephiwa amabandla aphikisayo ngohulumende, sibona abanye bathi kumele ize kubandla lenu, kanti abakajamisa bathi hayi, njengenhlala yenza imali iyakubo ngoba yibo abalamalunga edalele parliamente. Ungathini ngalolodaba?
Ikhodi yarula msakazi yathi yona umuntu owasucceeda ubaba uTsvangirai ngu-Dr. Khuphe yalungisa ingxabangxoza le ekade ikhozwe indlela uChamisa ayithethe ngakhona amandla. So ma ngabe uChamisa wayithatha imali kuqala ezitshela ukuthi ngiyophethe, ikhodi sithi akusenguyophethe sokungumama uKhuphe, kusoba lithi imali izoyake yakuphi? Imali izoyake kunhlangano ephethwe ngumama uKhuphe.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inengi lezakhamizi zakoBulawayo lithi selitshona lifolele amanzi ilanga lonke kulezinsuku kodwa lingawatholi ngenxa yokuvalwa kwawo yikhansili okwensuku ezinhlanu ngezigaba ngezigaba ngoba esilela emadamu. Udubo lwamanzi lolu solubangele ukuthi inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ilobele umongameli Emmerson Mnangagwa imcela ukuthi aphathe lolu daba njengokuthi solukusimo esibi kakhulu i-national disaster ngesiNgisi. Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ikhansili kayenelisi ukudonsa amanzi emadamu ngemfanelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Amanzi kathese silawo koBulawayo semalutshwana kakhulu emadamu ayiwo aletha amanzi koBulawayo. Okwakhathesi ikhansili ikhipha umbiko wokuthi amanzi aku-31% amadamu wonke ongusikisi. And ungathi uyakunanzela kathesi siku-April. Lapho kuzafika khona u-October, November, esingacabangela khona ukuthi izulu lingaqala ukuna. Kusobala ke ukuthi idolobho lakoBulawayo lazwe lohlupho lwamanzi. Ngokunjalo ke sibhalele incwadi kuyikuthi sikhangele futhi ukuthi vele ezikhathini eziningi ezidlulileyo uza kunanzelela ukuthi uBulawayo kwevele lohlupho lwamanzi. Uhlupho lwamanzi lolu lubangelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo selakhula, selaba lamalokithi amaningi, laba labantu abaningi. Ngokunjalo ke izakhamizi zakoBulawayo amanzi asemadamu lawana kawasezenelisi. Yikho uyafica ukuthi esikhathini esiningi siyasicine sithatha amanzi enyamandlovu aquifers eziboraneni leziyana eze-Eppington Forest. Ngokunjalo kuyafica ukuthi lazo leziyana iziborane ziyafa kokuphela, kugcine ke kungasincedanga kakhulu. Khathesi nanzela vele zisebenzayo zinlutshwana kakhulu. Yikho ke ukuze sibhalele incwadi sifisa ukuthi uhulumende akunanzelele ukuthi idolobho lakoBulawayo amadamu lawana eliwasebenzisayo ngamadamu akhiwa kudala kusabusa amakhiwa ngeregime kaSmith. Lokhu ke kwawo lozibuse amadamu athi engezelelwa kwawakho. Yikho ke siyasibe sikhuthaza encwadini ukuthi kudeclare kwenza ukuthi imali zibe khona ezingenza ukuthi idamu leliyane legwayisha ngani lalo liphele masinyane ukuze amanzi abuye ngapha koBulawayo azophathisa. Kuthi njalo imali enye nxa engaphuma kuyelungisiswa iziboran leziyana esenyamandlovu aquifer laphana ukuze lazo zipompe ziletha amanzi koBulawayo.
Likwazi njani ukuthi incwadi ifikile kumongameli njalo likhangelele ukuthi izaphendulwa nini?
Singeke sitsho ngesiqiniseko ukuthi iofisi likamongameli lizaphendula incwadi ngemva kwesikhathi esinganani, kodwa esikwaziyo sonke njalo ukutshona kuqomoselwa ngumongameli ikuthi yena umongameli lo hulumende wakhe ngabantu balalela izikhalazo zabantu. Ngokunjalo ke sikhangela ukuthi incwadi le izikhalazo zayo zizaphendulwa ngokuphangisa ukuze abantu basile engozini eziningi ezingabangelwa ukusilela kwamanzi.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele avumele inhlanganiso ezimela izisebenzi ukuthi zibhode ngamankampani avuliweyo okwamanje ukuze zibe leqiniso lokuthi izisebenzi zivikelekile kumkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi akula sisebenzi esimele sisebenze singavikelwanga ngokugcweleyo.
Ama-trade unions phela abameli bezisebenzi ngalesi sikhathi kufanele labo ke bephiwe ke ama-permit ukuze phela bekwanise ukuhamba emakampanini bebone ukuthi lazi izisebenzi eziku-front line kumbe ezibiziweyo ezikwi-essential service ziyathola phela izivikelo ezikwanileyo besikucela kakhulu kuhulumende ukuthi ama trade unions kavunyelwe phela kawanikwe izincwadi ezokungena ngena phela emakampanini zikhuluma lezisebenzi sinanzelela zikhangela njalo ukuthi laba ababiziweyo basebenza ngaphansi kwama guidelines kumbe izivezo ezinhle yini ezisemthethweni. Sibona abanenge ababiziweyo baminyene emabhasini njalo lapha basebenza khona kabanikwanga ke okubavala imlomo lamakhala phela ukuze banganikani ke igcikwane. Besicela ke ukuthi uhulumende abone ukuthi imithetho yakhe iyalandelwa. Besizinikela ke thina ukuthi simncedise ngokuthi asivumele ama trade unions ukuthi akwanise phela ukungena emakampanini.
Zikhona yini izisebenzi esezitheza thola unqedo uhulumende athi ulupha abantu abaswelayo ngalesisikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Unqedo esilubala emaphepheni ukuthi uhulumende unika abantu luphelela ke emaphepheni. Kithi ke izisebenzi besingakaluboni ke lelo nqedo. Izisebenzi ke ziyakhala ukuthi kanti njengoba uhulumende uthi ubhadala imali ezingaka, unika ukudla okungaka, asikuboni lokho kudla, sikubona emanyuziphepheni. Abanengi ke kuzisebenzi, singathi nje izisebenzi zonke, asikabi lezi zisebenzi ezithe khona sezincedakele.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakobulawayo yilo elilokhu likhokela ngenani lasebebotshiwe besetheswa icala lokwephula umlayo wokuhlala ngekhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu, 15,545 asebebotshiwe elizweni lonke jikelele. Abakubulawayo baphose bangene kunkulungwane ezine, 3,775. Iphephandaba leHerald lona lithi umkhokheli wekomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi kuleziphathamandla zikahulumende eziphazamisa umsebenzi wekomishini yakhe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani Studio 7, salubonani basakazi ve Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagoma village ward 9 makhulela kulilima west Plumtree. Hayi ningabe linjani umhlaba wonke nje ngoba hey kunzima lapha sibhekane lenkinga eziningi kakhulu. Kakhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ngoba siphila ngaphansi kweSouth Africa leZimbabwe. Lapha into ezosihlupha lapha yimali ngoba imali abantwana basebenza eSouth Africa. EZimbabwe lapha imali ayikho ifanele ivele eSouth Africa. Abadala bathwele nzima laba abanye abantwana bavaleleke khona la yindlala. Yebo kudla babaphile kancane kuleli viki eliphelileyo kodwa bavele bethola ke maybe uvele uphila ngaphansi kokuthi uzayithathe komunye uthathe komunye ukuyodlulisela phambili. Okwesibili kulabantu abaphila kwele South Africa bebethembele kulaba bafowethu malayisha bebaphathela amaphilisi. Hayi South Africa mpela fani belo kubona ukuthi noma bethi hayi sizabathumela kube le yindlela. Okwesithathu umbhuqazwe ubulela abantwana isikolo kuvele kunzima nje ukubafundisa kube kube nje. Hayi uNkulunkulu kafaka isandla kona lapho kodwa ke siqoqela iso senezo South Africa leZimbabwe. Kunzima. Kunzima ngiyabonga Studio 7 hayi asipepheni madoda abaseleyo siyobona kho.
Namhlanje liyayibona indaba yecorona ukuthi nxa kuthiwa umuntu kasebenzele ekhaya yakhanini imizi ekhaya woba le something ekhaya hayi kabi kwabahlezi lapha egoli belezindlu kumbe bengalamizi ekhaya hayi kabi ilizwe lingasilakhwa silo lakho bakithi uyazi noma kungaba nzima njani kunje eZimbabwe isikho ukuthi kulokudla kumbe njani kodwa uyabuselizweni lakini you prefer ukuyahluphe kukini namhlanje nxa kungenzeka khona phi imisebenzi iphela uyathwala imikhungulu uqonde emzini kaba ngatsho ngeyinye impilayo ngeyinye icorona layo yokufika khona ngale abantu sebesilwa futhi khona ngale susithi uyahlutshwa liyakubona ukuthi ukusebenzela ekhaya bakithi ingakini ingakini la kule nkaba yakho mani uyathola umuntu usehlezi khonapha bakithi uyazi umuntu elemali edlalisa imali khonapha ekuthenga izindlu eyenzani eyenzani umuntu engasebenzela ekhaya eyakhe ekhaya kungcono uma ulendlu yakho kubulawayo ngoba kukini laphana uyafika uhlala usiba free sibila usozibona ipolisi elikubuzani asozuboneni la uzavuka ekuseni usiba free usendaweni yakini uselizweni lakini usiyatabalaza la okokuthi wenzani khonapho uzayenzani ngoba lesi simo ungathi uyasikhangela lesi ngendlela esokungakhona kuyabuyela kukhona kwana kokudala isimo phela ngeke sisabuyela kwesijayelekileyo la khona kokuhamba nje abantu bechelesile sokuyahamba kubuzwa amapasi ebantwini waya waya khona lapha ngoba kusavunyelwa ukuthi umuntu lo muntu ehambe eduze lo munye lokhu nje kulanda kuzotshintsha isimo ngiyalitshela lizabo sengitsho phela awulamuzi awulandle edorobheni awulangubo awulani nxa abantu betshelwa hayi bakithi sebenzele ekhaya akula muntu olemali ubona abantu bele mizindlu emadorobheni kumbe bele mizi ekhaya akula muntu olemali ngitsho akula muntu ola even ipeni yena leyo itholayo encane okwanisa ukuthi uthenge indlu lapha egoli kumbe urente i-4 room the house khonapha egoli uthole umuntu erente ama-double story khonapha egoli yimalini i-double story naleyo ibhadalayo kulokuthi uzirentele i-1 room lo mbhedanyana wakho yakhe le khaya kini le ngoba ma sokunzima sokunje so i-corona le ongelandlebe straight futhi angikwazi ungabona ungafundanga kulesi simo lesi angithi uyabona abantu sebebhejele ukuthi baye kibo bayehluphekela kibo lasekhaya phela ikhona i-corona kuvaliwe yi-lockdown kodwa sebefisa ukuthi bayehluphekela kibo
linjani bantu be-studio 7 mina okhulumayo ngufanuel ncube ngisebhinga funa ukukhuluma ngokungathestwa kwabantu siyezwa kuthiwa abantu kuthestwa bangaka labanjani njani thina abanye sibe lokuthi kuthestwa njani sikwazi sisemaphandleni vele into esiziphilela leyani impilo vele siyijwayeleyo ngoba ngapha lezibhorane vele azikho sikhe emthonjeni sinatha vele njengenkomo emfuleni so siyame vele siyaminyana siba anengi kuyaphithizela abantu bayazithelelela emangadini abo besenza vele njengensukwini vele sihlangana njengensukwini vele noma khona lokhu nje sikuzwayo kwemkhuhlane khona lokhu sikuzwela kustudio 7 kuphela ukuthi ukhona mina engingambona ehamba sibile efundisa abantu ngalo mkhuhlane akula
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya kunkulungwane eziphose zingene kumajumi ayisithupha 59,200. Izolo kuphela kufike abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,400. Asebehlaselwe yilomkhuhlane bona bedlula isigidi esisodwa 1,035,000. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokho likumachumi amathathu lambili. Uhulumende uthi akulamuntu omele axotshwe endlini phezu kokwehluleka ukubhadala irenti kuze kudlule ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele we-MDCT uMnumzana Nixon Nyikatsino uthi umkhokheli wabo uNkosazana Thokozani Khuphe sezixotshile kuleli bandla njalo uthi nguye osengumongameli. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.